Lokho kubikwe ngumanjinela omkhulu oweZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company wobulawayo, umanjinela kwanele kanye othi inkampani yakhe isiyenelise ukuchuma imitshina yamandla kagesi ezindlini ezizinkulungwane eziyisithupha, i-600,000 ezweni, phakathi kwezizinkulungwane ezithoba minomibili abamele bazixhume.
Okwakhathesi ikampani yethu siyenelisile ukuthi ikonekthe 600,000 prepaid meters, okuyikuthi ama-meters ethu akonekthe ama-domestic users, sabuya sakonektha ama-commercial points angadonsi ugesi oluningi.
Ukhanye utheba lodubo lokwebiwa kwencingo ezithwala amandla kagesi kunye namafutha ancedisa ukuhamba kwamandla kagesi.
Izikimi ziyathengisa-ke intambo zikazesi endaweni ezijiyeneyo, njalo thina abe-ZETDC sisebenzelana lamapholisa akahulumende, njalo-ke phakathi kwekampani yethu silawo amapholisa okuthiwa yi-loss control. Sibuye njalo sisebenzelane le-Delight and Touch, ikampani enkulu e-US phathisayo uma abantu bethe babona izigangi zitshontsha kucingo lukagesi kumbe zitshontsha i-transformer oil.
Umnumzana Matonga Water uthe bona abakafakelwa imitshina ye-cash power kodwa sebazisiwe ukuba izafakwa kumalanga alandelayo, ethi luhlelo oluhle ngoba usebenzisa amagesi owabhadaleleyo kunabanye abalomkhuba omubi wokweba amandla kagesi okusuka kuphazamise ezinye izindlu ngoba bona bayabe bewadonsa kakhulu.
Ukuba ukusebenzisa i-cash power kungcono kakhulu because ungasebenzisa i-cash power awuntshontshela abanye izesa electricity because abanye bayabridge i-electricity ezindlini zabo. Isebenzisa kakhulu without limit because kuyakuhambelana nemali zethu ezibhadelelayo ezesa.
Kodwa umnumzana Josephat Mzaca Ngulube isakhamuzi sakoBulawayo kavumelani lo wata, ethi iyadula i-cash power njalo iningi labantu banezikwelede njalo abalamali yokuthenga ugesi, ngakho-ke ifake abantu engxakeni.
I-cash power ngamafutshane nje singathi yona ngokwayo iyadula ngoba iningi labantu bakoBulawayo bangabantu abakweleda yona izesana leyi ngoba izesa ithenga isikhathi isimo sinzima laphana ibike ngasafinyela ukuthi ifike emalokishini ithathe amamitha abantu ukuthi abantu bayisebenzise okunganani. Yayithonga ukugesela abantu uthole ukuthi abantu abaningi bakweleta ama-1,000 something, abantu abaningi baphila nzima kabalayo yona leyi mali yokuthi bathenga amagesi akhona. So okungakutsho ukuthi i-cash power kathe sifaka engxakeni, sifake kunzimeni kakhulu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokugaywa kwamandla kagesi baphakathi kokulungisisa imitshina egaya amandla kagesi eWange kunye naseCariba noma nje ilizwe libhekane nezikwelede zamandla kagesi eSouth Africa. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.